ngilokudana kakhulu ukuthi nga uthwangirayo uyavuka emangcwabeni abone lokhu okwenzakaleyo imihlolo enje ngoba uze kufonyelwe ni-alliance sivumelana lathi singena kuleyo alliance sasilombono wokuthi sizafilda i-cardidenti ngayinye one cardidenti sonke siyichase sonke amabandla wonke kungabi khona ama-cardidenti amabili ngitsho lo president sasivumelane ukuthi ngabe siya ngathi ngakwaba nama-president amabili omunye melizano omunye meli MDC pho ngokuswelakala kwenhlanhla ama-cardidenti abe ngu-23 ama-president ama-parliamentary hayi besabisa lapha kobulawayo into esingazake siyibone kodwa ngokufisa kwami ngakuyenzeka uNkulunkulu nxa isiba lathi labo abanye ababeke nga-2-2 bakhiphe ama-cardidenti abo mina ngoba lami ngivele ngingumembe woparliament and lephumula yayivelini kwemina ekusivumelwane kodwa ngizimisele ukukhipha eyami ifomu ngala ukuthi angiyihambe labantu ngoba sigcine sesingu-25 ephumula kube kubi sibili
awazikhuphela eyakho ifomu ungacelwanga ngumuntu
eyami hayi sengeniswe aba mabili ende kukhanya sibili ukuthi bayawasayina wonke ngoba ababesayina kwakukhanya nje ukuthi ngalowo ngalowo uyazisayinela nje lowathi amthanda kodwa kahle ngakubona ukuthi lokhu akungincedi and kuyangiyangisa njengomuntu obesephalamenti isikhathi eside akulanto engilanda ephalamenti ngaphandle kokuthi besithi nxa sihlangene sizanqoba pho nxa kuyukuthi thina sodwa ezi-alliance zokukhanya sesithi sesilwisana kuyayangisa lokho kakusokungani ngabantu labana abafuna ukuyakhawulisa uyasazi indaba eyenzakala ebhayibhelini ukuthi nxa abantu basebebangumntwana omyedi kasiqumelana umntwana usala lephisi ngapha la usala lephisi ngapha yikho okwenza ukuthi ngithi hayi ngono lingizithathele umntwana asale ephila
ukhona owayevele enqobile yini ku-primary election ukuthi ancintise khonapho
kakuzange kube le-primary ngoba i-primary kwakufanele kube khona abasangitshelanga levenue lapho kule-primary ngezwa sebemfonela sebeqedile bathi hayi lapha sezi-primary ngazama ukuyafika khona ngafica sebebala ama-votes angisafikanga lokuthi ngiwabone ngezwa sebengitshela ukuthi hayi wena uzuze 2 votes ahle ngakubona ukuthi hayi lokhu kazange nguzwe angizange ngibe khona ngakula muntu wangivotelayo bangitshela bona ukuthi kodwa-ke akuzange kusihluphe lokho ngase sifika i-Harare akuzange kubalwa kwama-primary kwabala ukuthi o-strong kuleyo ndawo kubani kodwa kakhanye ukuthi hhayi amaphepha azangena wonke omabili kutho ukuthi vele into eyayivele sesiyenzakele ukuthi bazakwenza lokho ukuthi bayabeka ama-cardidenti indawo zonke kube yi-2-2 hhayi thina abanye sizayicela ivuthiwe kukhanya ngani lothuli nje lwamabhiza luzayala nje uthuli lolu luyehle kukhanye nje ukuthi ibhiza eliphambili liphi
kodwale
bonke abantu bayivotela uchamisa la makhadidenti kumbe sabe sesenisile ukuthi la makhadidenti abe yi-1-1 ifise isiso sikathwangirayo siphumelele ukuthi sihlangane sibe lombono omunye
abantu lokhu bemelele yini ukuthi bezwe ukuthi bathini iziphathamandla ze-MDC alliance
kunzima-ke ukuthi khona khathesi kuhlangane ngoba laphana bekungasishubi besitho ukuthi hayi madoda sihlanganeni sikhangele lokhu lalokhu manje kathesi nxa uthi uyakubona bekumele kube nomhlangano wamakhadidenti ngiyabona lapha ku-social media yethu ukuthi abanye ababuyanga abamakhadidenti bona ngokwabo ngoba besonto bezocelwa sibili ukuthi hhayi ngababe yi-1-1 futhi ukuthi kuyehlula ngokubona kwami abaningi abasoze bebuye bezokuxoxa ngaleyo ndawo umhlaka-20 azafike sokuyikutho ukuthi hhayi sokuzakhethwa lowo sokungokhetha omthandayo phakathi kwabantu abangu-2 abama-MDC.